So we see card descend of a VOA in Jebele.
Emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 24 kumfumfu 2020 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje valitshumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo abafunyanwe sebesindile bangamatshumi phose amathathu.
Izinto zonke lezo kuthiwa iZNPF yazenza izinto ezisemgcekeni azidingi maphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi ziveze.
Abasakhulayo beZANU-PF basola abomsakazo we-Studio 7 laba amaphephandaba azimele leyo besithi yibo ababangela ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ebandla labo zingasuswa.
Ama-sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi-targeted sanctions.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende udlalisa isikhathi lemali ngomkhankaso welanga lokusola izijeziso zenotho kusasa ele-anti-sanctions Day. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvotile namuhla kukhetho lukamongameli lapho ancintisana khona lomela ibandla eliphikisayo elamademokrasi umnumzana Joe Biden. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo labangamatshumi amabili lasishiyagalolunye abafunyanwe sebepholile. Asebefile balokhu bengamakhulu amabili alamatshumi amathathu lasithupha 236. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selikhwelela yaku 8257, kuthi inani lasebephephile lona selifike ku 7771. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili alamatshumi amahlanu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezingamatshumi amane 42,299,535 njalo wabulala abedlula isigidi esisodwa 1,145,739. Ngokutsho kweJohns Hopkins University. Abasakhulayo beZANU-PF namuhla basole umsakazo weStudio 7 leminye efana leBBC leCNN kanye lamaphephandaba azimeleyo besithi yibo abenza izijeziso zenotho zingasuswa ngoba bevika indaba zamanga ngokwenzakala eZimbabwe ezingcolisa uhulumende. Abasakhulayo laba baveze insolo yabo kumbuthano abawenzele ehoteleni le-Rainbow kobulawayo namuhla emini phambilini kosuku lwakusasa olwe-anti-sanctions day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano wesadaki ukuthi kube lilanga lapho amazwe akumanyano lo abambana khona leZimbabwe esola izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF yiMelika lomanyano we-European Union. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele umbuthano lo ukuthi umsakazo weStudio 7 leminye yethula indaba zamanga phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu ngoba ingafuni izijeziso zesulwe. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lomhleli wephephandaba elizimeleyo elestandard umnumzana Kholwane Nyathi.
Lokho uchiwo ngabantu bezanu asonto entsha, siyazi ukuthi uhulumende wezanu PF vele ubudlelwana bukahulumende lebandleli busayo lamaphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa akukaze kube kuhle izanu PF libandla elingafuni ukukritisayizwa ama journalist bona ba prefer ukuthi amaphepha andaba lemsakazo bekhiphe amazwi angavezi lokho kuba bakwenzayo. Siyazi ukuthi izinto zonke lezo ukuthiwa izanu PF yazenza izinto ezisemgcekeni azidingi maphepha andaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi ziveze ama abductions lokubotshwa kwabantu, izinto ezenzakala abantu bebukhanyele. Okwenziwa yimedia ukuthi babhala kumbe basakaza into ezenzakalayo elizweni, akusho ukuthi into ezisemakhanda abo kumbe abazicabangela zona. Izanu ayisho zivume lapho ephambanisa khona ngoba vele ayikazivume. Siyakwazi ukuthi kwaba lokubulawa kwabantu ngeva ukutholakala kukazivuse i-ground kuze kube namhlanje akula muntu ovumayo ukuthi izinto lezo zenzakala. Singaza sikhangelele ukuthi izanu izavuma ukuthi lapho ephambanisa khona ukuthi iphambanisile. Akumangalisi lokho okukhulunywa ngabantu sakhulayo bezanu PF, i-strategy abahlala besebenzisa.
Alubana izijeziso lezinyathi zithe zasuswa njengokukhuthaza kwezanu, ubona ibusa kuhle yini ilungisisa umnotho, indaba zamalungelo zilungisiswa lakho konke okuhluphayo kuhamba kuhle?
Ukuthisha kwezijeziso lokhu ambona ukuthi ungatshintsha lutho ngendlela i-economy manager ngayo kumbe izanu PF ebusa ngayo, ngoba into abajayeleyo laba akulanto etshintshileyo ngendlela ababusa ngayo kusukela lokhu ukuthi bethi beblame ama-sanctions or izijeziso lezo ukuthi bathi izwe zenza into zingahambi. I-excuse nje abayinikayo, i-excuse yokuthi bezama ukuncinda abanye ngamacala abo, besithi ama-sanctions lawo eza bengabusi kuhle kumbe berani i-economy ngendlela ekhangelelwe ngayo. Siyakhumbula ukuthi uNangagwa wathengena uba umongameli ngo-2007 watsho ukuthi abantu bengachitha isikhathi bekhuluma ngama-sanctions ngoba siwaza khulisa inotho kumbe azayizwe ilizwe lethu libe ngcono. Engaze ehambe ama-sanctions la ngibonile lutho olutshintshayo ngoba izanu vele indlela ebusa ngayo indlela ebuse ngayo from 1980.
Umnumzana Kholwane Nyathi ngumhleli wephephandaba elizimeleyo ele The Standard. Kusenjalo isigodlo someli wele China eZimbabwe sethule umbiko namuhla sisithi izijeziso lezi zivulala uzulu weZimbabwe, ngakho kumele zesulwe. Kodwa isigodlo someli weMelika laso sethule owaso umbiko sisithi izijeziso lezi ziqondiswe kumalunga ezanu PF aphatheke kundaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu, imisebenzi yenkohlakalo lokunye okuphathelane lombuso omubi, njalo kaziphazamisi abantu makhaza. La ngamazi agcizelelwe njalo isigodlo somanyano we-European Union. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukhangelelwe ukwethula umbiko wokusola izijeziso lezi kusasa. Lanxa abezanu PF besithi izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba zivulala umnotho njalo zilimaza uZulu makhaza, abebandla le-MDC Alliance njenge-European Union leMelika bathi umnotho ubulawa yimisebenzi yenkohlakalo lombuso kamongameli Mnangagwa omubi. Kuviga ubathabile Masuku.
Izijeziso lezi zetheswa iziphathamandla zezanu PF lamakampani alobudlelwano laleli bandla i-EU leMelika kuminyaka engamachumi phose amabili edluleyo emizameni yokuphoqa uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo kaZulu njalo amise ubudlwangudlwangu obabusenzakala emaplazini ngesikhathi abalimi abamhlophe behluthulelwa umhlabathi. Lanxa i-European Union leMelika ziqina ngokuthi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu PF eziqondiswe kuwo kuphela, uhulumende uthi yizo ezibulala umnotho. Ilunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi uZulu Makhaza nguye odla lutlubhu ngenxa yalezi zijeziso. ngokunjalo uthi kumele zesulwe.
Kuthiwa targeted sanctions, akula ma targeted sanctions la. Abantu beZimbabwe babasafa, abathwele nzima, abantu abangalaludwe babasafayo. Bakithi bona sekuphephela kubo South Africa, abanye baleka besiya phetsheya khona le, besiba izigqili zamakhiwa, kana la asincindezela asethulile ama sanctions. Ngenxa yokuthi umumo wethu lo, amakhiwa la alwa lathi ngendaba yomumo womhlabathi.
Amazwi kaGawule agcizelelwe ngumnumzana Joseph Chuma olilunga lezano PF Central Committee.
Ama-sanction lawa alimaza wena lami phansi ngapha ngenxa yokuthi amankampani amaningi lamanye angelani lalabo ababusayo alawo athwala nzima ukubana asebenze. Ama-sanction lawa alimaza kakhulu njalo alimaza umkhono wethu. Ezingaja ezikhona kunapha ama-organization lamanye amazwe especially ngapha ku-SADC asezimisele ukubana ame leZimbabwe esala into le yama-sanction esithi kona ngabe asuswa.
Inhlanganiso emela osomabhizimusi eZimbabwe National Chamber of Commerce ithi iyawusekela lumkhankaso. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Godwin Muoni utshele iphephandaba leHerald ukuthi izijeziso lezi zibulala amabhizimusi ngoba engavunyelwa ukweboleka imali emabhanga aphandle kwelizwe. Kodwa abebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance bathi umnotho weZimbabwe udilizwa yiZANU PF ngemisebenzi yenkohlakalo lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukubusa kuhle. Ngokunjalo umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umanyano weSADC udlalisa isikhathi ngokuqoqa umkhankaso lo wokusola izijeziso kusasa.
Kuyadida ingqondo ngoba isata yone efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba. Namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions. Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi-targeted sanctions.
Umafa uthi nxa uhulumende kaMnangagwa efuna izijeziso zesulwe kumele elandele inkuthazo yeMelika le-European Union eyokuthi ahloniphe amalungelo njalo etshiyane lemisebenzi yenkohlakalo.
Ngathi umthetho wezidera ufuna ukuthi iZANU PF ilondoloze amalungelo ayinqaba ngama-human rights and ne-constitutional rights. Ngaphandle kwalokho Mahlabezulu ngaze kuwine uTrump kuwine olowo uJobin umthetho lowo uyabo lokhu khona.
Ngonkwenkwezi lonyaka eleMelika likhuphe ibhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe lele-Agricultural Development Bank of Zimbabwe kuluhlu lwalo lwezijeziso. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uthi izijeziso eziseleyo zizasuswa zonke nxa uhulumende weZimbabwe engahlonipha amalungelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba
wakho wembula. Kesiye emaphandleni ngodaba lwezijeziso lolu. Izakhamizi seziveze imbono etshiyeneyo ezinengi zisithi kaziboni ukuthi izijeziso ezafakelwa amalunga eZANU PF ziphazamisa njani uZulu Makhaza. Kubika uAlbert Ncube.
Iningi lithi belikholwa ukuthi izijeziso lezi yizo ezidala inhlupho ezibhekane loZulu. Ngakho zithi urhulumente ukhuluma ize lapho zisithi zibhidliza umnotho. Umnumzana Guda Kwashe ezulwini atisi eMatokonoth uthi ukutshengisela ezitaladeni akusoze kusize ngalutho.
I-anti-sanction day lay akusamelanga vele siyenze noma sitshengisele because awuzange kube nempumela kusukela ngonyaka ophelileyo lapho i-SADC eyangenela khona ifuna ukutshengisela ukuthi sincedise iZimbabwe ngoba sokule new dispensation ukuthi iqalele ephejini elitsha.
Amazwi kaZulu agcizelelwe yisakhamuzi esanetiseni eMatobo umnumzana Gredo Mpiri yena kodwa uhulumende kumele azinuke amakhwapha ngodaba lwezisezo lezi hathi kudlalisa isikhathi etshengisela.
Njengelizwe kufuze siqale thina sizilungisise lapho esilamaphutha ethu, sibe kwazi ukuhlonipha amalungelo abantu, sibe le free and fair election, siphede i-corruption. Ngoba as long lezi zinto zingaqedwanga, think it's waste of time ukuthi sitshone sikhuluma nge-anti-sanction day. Ama-functions lawa siyazikhuzela thina.
Umnumzana Lamoncobo esekhamuzi kwa-4 eMatoba South uthi izisezisu ezihlukuluza uZulu yilezo athi zethulwa libandla elibusayo eleZANU-P F.
Ama-sanctions la akhona asiphambanisayo thina ngama-sanctions esiwafakela izanu. Ama-sanctions esiwafakela iZANU-P F yiwesithi kawaphele ngoba sithwele nzima, siyagula, asinanto ezisilaphayo ezikolweni, abantwana amatitsha kaholi ezibhedlela kulamithi esika holi. Yiwo ama-sanctions esifika waphume, yiwo ama-sanctions esingawamatshela, hhayi ama-individuals lawa wabo lawa kawasebenzi.
Kusenjalo abazali sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe udaba lweholo lwababalisi njengodaba lomqoka njalo oluphuthumayo ukuze babuyele ezikolo abantwana bafunde. Loba nje izikolo zivule ekupheleni kwenyanga edlulileyo akukafundwa ngoba ababalisi bephakathi kokukhalela umsebenzi bekhala ngeholo labo eliphansi. Unkosikazi Sikhangele Moyo owesihlalatshana insiza ngomunye wabazali labakhathazekileyo ngekusasa labantu babo.
Wonke umuntu uvela kuthi vela kuthitsha ngazibe ngudokotela vela kuthitsha waye abatitsha lingawaqakatheki qakathekisana amatitsha.
Unobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association umnumzana Tabson Nganono Sibanda uthi zibehambise isikhalazo sabo seholo kumongameli Emmerson Mnangagwa.
Simbhalele samazisa inhlupho zethu, samazisa lesikufisayo, sikhangeleleke impendulo ezavela kumongameli. Simazisile ke umongameli welizwe ukuthi kunjenje kasikho emsebenzini ngenxa yokwehluleka ukuba semsebenzini ngoba imali esiyiholayo ayisiyenelisi ukuthi sifikise emsebenzini.
Ezethula umbiko wakho e-State of the Nation Address ngolwesine, umongameli Mnangagwa uthembise ababalisi lezinye izisebenzi kahulumende uthi uhulumende uza kuyenza okusemandleni akhe ukuze athuthukise impilo yabo. Ngimela umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvotile namuhla kukhetho lukamongameli lapho ancintisana khona lomela ibandla eliphikisayo elamademokrasi umnumzana Joe Biden. UTrump olilunga lama Republicans uvotele edolobheni lePalm Beach eFlorida lapho athuthele khona nyakenye esuka eNew York. UTrump utshele intatheli izindaba ukuthi uzivotele njalo uthe uzaqhuba imihlangano emithathu yokudinga usekelo namuhla. Ukhetho luza kwenziwa mhlaka 3 ngenyanga ezayo, okutsho ukuthi solusalelwe izinsuku eziyisishiyagalolunye kuphela. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe, sicubungula umsebenzi owenziwa yinhlanganiso yakhe emaphandleni ukufundisa abesifazana ngendlela ezehlukeneyo ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Awareness sinika omama imfundiso ukuthi kuvele kuyini khonoko unjani umkhuhlane lo sibaguphele sibanika ama-pamphlets sihambe futhi sisithi ezikotsho lapho abanatha khona mani nema-bus stop sibophela amaphepha amabhakani ukuthi sibafundisa ngawo umkhuhlane wamani ukuthi uvele kuyini abantu bangawenqabela njani ukuthi bangabi nawo sasuka lapho kuthe sekubuya khonkhana o-social distance besibafundisa lanxa ezimhleni sibafundisa ngakho ukuthi kumele banambe i-social distance saya futhi salandela ngokubafundisa ngokugeza izandla sangena kubo-scoop gear hang up campaign sisithi imizi zabona ukuthi kule-scoop gear egedini so sakwenza sibili kwaphumelela uthetha kungena lenkuthazo yamamaski sazinika ukuthi omama sebeya kuthi imaski ngizayithenga ngani ngizayithatha ngaphi baze icice bayayithenga sithi mama watsha intengo elingana usayifuni saphuma le-pattern sathunga ngezandla sadinga amarekeni senza amamaski ethu okokuthi wenza isayizi yomntanakho ekababa lamakhelwane umenzele
kodwa libona beqhubeka bekwenza yini njalo lezigubhu lezi lokho zikhona
izigubhu lokho zikhona sibili iye ngiyazibona sibili izigubhu lokho zikhona ziyasetshenziswa ezinhleni uhlubona omama begijima mainfaisehla nxa isigubhu giya sisinye ubona intuba zonke sebelengisa izigubhu giya kumbe esinye laphana esinye laphana ukuthi othutha ngale i-direction ageze kumbe babuthene benza imisebenzi yona le eyama-communities uzasika sekule sigubhu giya khonapho sebesifakile kodwa imask yiyo engikhathazayo omama bangani sebe-relaxa khathesi uyasicaka ukuthi nxa bengomakhelwane bebodwa abengayifakanga azayikhumbule nxa sekuthiwa uyagada ibhasi lapho sesebhasini bangazingelelana bacede badayelane umbone seyehlisile imaski kodwa lokhu sisakhuthaza ngazi ukuthi sizakwanelisa nini kodwa siyakhuthaza omama awathi ngeklasi ngeklasi babona ukuthi bayafaka izigubhu giya phambi kwamaklasi abantu ababo lemagedini kwenze ukuthi abantwana bageze izandla
like laphosa yini ilihlo ezikolo nokuthi abantwana bavikelekile yini ku-COVID-19
basavele bebalutshwana abantwana futhi kuvule abantwana engingathi bangani bale ngonjana sitho grade 7 sebeqashikwa responsible nabo-4 kodwa-ke siyesaba nxa sekuzavula abaningi sibona ngalengxenye nababalisakusezibanisho ukubabamba kodwa kwakhathese hhayi akhona ama-temperature bayathathwa bayakhuthazwa amatisha lawo alokho esayesaba but izikolo zemakhaya eziningi azilamanzi especially thina lapho esikhona kuyogwanda north izikolo azila eziningi azilamanzi
Leo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe asidibane njalo ngomgqibelo ozayo lilami uSithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC
Siyabonga Sithandekile siqhibe ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba
lingalithona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube owabaleka eZimbabwe ebalekela ezombusazwe
ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
ngiyamukeleka lami ehlelweni labalaleli abacolekileyo
umbuzo wami wakuqala njengomuntu oke wangani uyalandelwa khona ngapho e-South Africa khona ngapho belokhu besakudinga yini
lokhe isimo sifanana njengoba lizizwela kuhulumende lebusayo ikakhulu umkhokheli ukuthi ngumuntu vele obusa ngodlame njalo uyalisa wonke umuntu ozama ungani uyamisa nalamalungelo oluntu njalo lamamanga phela ngokuthi ngingabi khona ekhaya phela kathi sisi umzabalazo akuseyikho ukuthi njengowe liberation strike lapho kwaliwa khona egangeni kule social media lami ngihlala ngiphosa nje ngoba into evele ibhedi siyale angeke ngayiwayi khona sokunje ukuthi vele lokhe vele umkhondo uyukuthi lami ngomunye lokhe ngingomunye wabantu abathathwa nje ukuthi government bakhuluma kubi ngayo lokhe vele ngingaphephanga.
Bona bakhona yini abanye abafana lawe abakusimo esifanayo ababaleka ekhaya kodwa bengani belokhu belandelwa khona ngapha?
Abantu baningi kakhulu abalandelwayo. Ungabona ukuthi nxa ungacacisisa ukuthi abanye bakhona ekubuyeni kwabo becrossa e-Bay Bridge besiza ngapha balimukiswa ngamasotsha ukuthi ayinanzele ingahambeli ngale kule ferret team okutshengisa ukuthi vele laba bantu bayalwa nxa yona i-ferret team sisukile siseboda sidinga abantu eboda kwehlule ukuthi vele isikhona lakhona lapha nxa ukuthi umbuso e-South Africa kumbuso eBotswana iyabe kulandele leyo ferret team ngoba isikhuluma kunje i-ferret team yekhanye esisebhoda ekhanye lanto abaxhosa bebaleka nxa obulawa bathathwa nje ukuthi ngabantu abakhuluma kungehulumende baningi kakhulu abantu abacashileyo but ngezizazowatsho ukuthi umuzibani lozibani baningi abantu abacashileyo ngendaba zinalezi ngoba phela into ekhulunywa ngumuntu omuntu akhuluma ku-social media ku-Facebook omunye ekhulume ku-WhatsApp but nxa kudingwa ukuthi ngokufana nayo ihulumende kamnangakwa baningi ngesibili kona bacacileyo emazweni aseduzane leZimbabwe.
Ngamafitshane ungasela ukuthi ubona njani umumo osekhaya?
Umumo osekhaya kawumanga kuhle ngokomnotho lankho nje konke okwenzakalayo. Siyabona nje ezenzakalayo amasotsha edubula abantu kusenzakala lokhu lalokhu. So okunje ukuthi thina njengabalweli bamalungelo abantu siye sifisa ukuthi nga abantu babambana kube yikuthi okungayisikufa yikuyini. Bakhangelane la sinesi isilo esi government kamnangakwa ngoba vele akula muntu ozasilungisela bakhulumile ama media kwakhuluma besisekela but kanti sowuthetha osolo lo nxa ukuthi vele into yeZimbabwe futhi ilungiswe yithi abantwana beZimbabwe ngiyesifisa ukuthi labona laba bakhona ama civil servants amasosha ngakubona but ngombono wami sokuseduzane nje ukuthi even labona laba acabanga ukuthi bayamprotector abangamasosha bazamhlamukela kungekho khathana ngoba isimo sifuqa wonke umuntu isimo somnotho indlala but yehlisa ubhinya entabeni la amasosha azakwehla entabeni athi ayilokho osokwenza mongamela isiko as long singabambana njengabantu singawina lokho.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyalithanda lonke bantu bakithi and ngizibusise ngento eyenzakalayo kuthi nje into ofuze sinanzele njengabantu singabantu banye kasinanzelele ukuthi nxa kule nto enje so asifundisaneni ukubambisana ekulweni lesithethe ngoba ukukhuluma iqiniso into eyenzakalayo ekhaya ayikho mnandi izihlobo ziyafa kula mithi ezibhedlela abantwana benza ukuganga ezikolo akula matitsha yinto embi kakhulu eyenzakala esibisele emuva kakhulu njengabantu kasifunde nje ukuthi sibambane singasolani lokuthi silimukisane lapho kule ngozi khona ngoba ingozi siyazibona even abaku-CIO abaku-army futhi bafunde ukuthi balimukise abanye babo ngoba basemsebenzini but nxa kufuze enye intuwele omunye umuntu asifunde nithi silimukisane ezingozi nezingathi zisikhangele njengoba sibona ukuthi ihulumende le inkukhu ekunatha amaqandayo kasifundeni nje ukuthi sibambane singabambana sibe ndawonye sizawina ngoba akukho ongapheliyo ongapheli badalakuyahlola kuzaphela lakhona okwezampilo.
Lo ke bekungumnumzana Josphat Mzaza Ngulube olwela ilungelo likaZulu owabaleka eZimbabwe ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Siyabonga Chris ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Balitshumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo njalo abafunyanwe sebesindile bangamatshumi pose amathathu. Abasakhulayo bezanu-PF basola umsakazo we-Studio 7 lamaphephandaba azimeleyo besithi yibo ababangela ukuthi izijeziso zenotho ezeteswa amalunga ebandla labo zingasuswa. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende udlalisa isikhathi lemali ngomkhankaso welanga lokusola izijeziso zenotho kusasa ele anti-sanctions day.
kwanele mthwakazi abangathanda ukulalela njalo uhlelo lwethu ngokugcweleyo lingaluthola ku website yethu ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.